Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 11 Ncwabakazi 2023 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
awuya kuzekutaulilayi kuti nokumira kuti muve neunderstanding yokuti we must align to God the maker. Kana mune mutungamiri anotya mari anotya vanhu vamari.
Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zedede leVictoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile civil uba uchitabi noma nje simshonika thina sonke ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho civil. I-electoral aid isiguquliwe.
Umthethondaba waphezulu owe High Court namhlanje ulahlele khatshana isicelo sowaye yinkokheli yezanu-PF umnumzana Sevia Kasukwere esokuthi i-statutory instrument A silahlwe ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo, kuculwa kugidwa kukhunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhubhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zedede leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo.
Awuya kuzekutaulilayi kuti nokumira kuti muve neunderstanding yokuti we must align to God the maker. Kana mune mutungamiri anotya mari anotya vanhu vamari. Kana mune mutungamiri anotya mari haabiri nyika semabirwa ari kuitwa. Kana mune mutungamiri anotya mari haabizo kuba kunobuda mumapepa aujezira nokuba kubuda kwenyapasi rose gold mafia, platinum mafia, india mafia, drug mafia, chrome mafia, fuel mafia, ayo wangapi nemukomana tisanei.
Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwengula.
Akula into abayiholayo, ukholisa khona le mashonaland ngapha emateprend, akula lutho ensikayo. Akula into efika, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 6 years, akula into bayitholayo, but ngale emashonaland bayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Vanage sobari kushupeka vari kumagori vari kujaigwa vakura misevenzi. So ndichiri kuti aten vana vekuvaajoka muZimbabwe tokarambavo nya. So ndichiri kumusekenda tiri kuti ingalo dzawanjirira timuti agwa sesivira agwate vana vesivajioke inyika ikari kwembe yakavete chii.
Uchamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunenge okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingqubela phambili ingabe ingqubela phambili ilethwa lidombo nxa likhethe uMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo kupresident Mnangagwa. Nxa likhethe uMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ephalamende lapho engikhokhela khona. Na iphalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebunjwa khona. Now nxa ungu-speaker kumbe lo okhokhela iphalamende ayisuwe speaker walapho ozalwa khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla lezanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
The Voice of America.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa iziqondiso ze statutory instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yeZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe aya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele legqwetha likaKasukuwere unkosazana Jacqueline Sande yena othi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Asinqumo lwethu thina sithi uphambanisile sibili ubaba uChitapi noma nje simhlonika thina sona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kutho ukuthi lokhu abakudindileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023 ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi lila lingaguqula umthetho we-Electoral Act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyukuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, njalo ngokunjalo sizabona ukuthi sihambise sibili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana lalokhu akuthileyo ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kuthi amana ngazayo sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court. Ngoba thina siphikisana lokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena ukuthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngama-3 sokutho ukuthi sekutshintshile umthetho ngokuthi utshintshela nxa utshintshile sokutho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ati thina siyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyisilanga le lokhetho sokuqanjiwe kutho ukuthi umthetho lo olethwe i-SI 148 kumele usebenze asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatshi oluka-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweda kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhethweni kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje kodwa lo olethe udaba lakhe umabudomangwana kazangane lisho ukuthi athengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ube ngekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhethethu la ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibile kumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ungani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iy'ndaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibile awusalandilwa sokungani kwenzela ukuthi nje kule minye phakathi lapha emaseni nangaka ngani kafuni sibili kubona ezenzezakasukwere lapha ekhona ekhethweni ngoba ngani yesana ukuthi zamthela iy'ndaba zakhe sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu lokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangelwa ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sevia kaSukwere owababa isiphathamandla seZANU-P F limuzwe ekhuluma ecingweni lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ngcwabakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqhakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi abamabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lakho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo, zale siye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
ngasikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo. Okumqoka yikuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngwe ZANU PF kumbe ngwe Triple C kumbe ngwe MDC kumbe ngwe Lead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele nafazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isiba lutshwane, yikwesi kuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi kedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hatshi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula ludwa kwenzeka yonke izinto zipho ngoba into ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi-party bamele beyivotele mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazi, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi ma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission lokufundisa uzulu ngezokuvota. Zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila. UAnastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezeki baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizeki luright sibili lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu. Kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections, election date siseduzane. So angazi ukuthi bazakwenza yini ukuthi befinyelele abantu bonke. So ikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani. Kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi be fundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Siyalwamukela uhlelo lwe-voter education. Baphuza ukuluqalisa. Siyalwamukela uhlelo education, baphuza ukuluqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotshwa uyaluncoma uhlelo lwezeki.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezeki ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuze kevalwa ngo-7 ntambama, sithwale izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhla ka-23 August. 2 days before ku-polling station amabizo enu abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emdulwini. Liyakwanisa ukuhamba liye-checka. Then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu, ungachaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhla ka-23 August 2023. Libe kwasithi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela u-councillor, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezeki lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238 njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezeki. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzeki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre wobulawayo. Kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi, u-Elvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli, lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obetshaya ingungu ama-drums, bengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi zejwane ababi zejwane.
ababili lawa babhubhele engozini yomgwaqo osuka kobulawayo usiya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edlileyo. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ekhuluma embuthanweni obabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathi ntambo wedolobho lakobulawa unkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabule ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yimufa napha balele phambi kwethu, abanye siyabakhangela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo, sicela umusa ungenele kuzimuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artisti. Hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go. Unite for a cause.
Uthathwa wabo wakathe Mikosi Maviri Mpofu othole kulingozi unkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
Uthe Mkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ndilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana lo Maviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi bukhathaza imoyethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame, sikwazi ukuthi siqhubeke ngemsebenzi siphambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla, kade libasapota abafowethu.
Omunye umculo olodumo osebuhlungwini ngonkwali.
Ma-eli lawe Maviri, hhayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisuse ubuhlungu kodwa ungasenani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
Uthandidlana ucula ekobulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni ngesihluku esingaka. Sengathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahlekelwe kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwe. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaeli lomaviri. Silethemba lokuthi la majaha seleyo aza aqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu sikamunye u-Elvis Mathe sihanjiswa ekhaya kibo eMagalela eCholotho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabekwa eluveve kobulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-eli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu. Insimbi zezwane yisizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuseCholotho ephelekezela abangani babo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Hey,
iqembu lelo ele insimbi zeJwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri. Ku live talk namhlanje likhumbule ubana sikhangela usabalala kwenkokheli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe sikankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumelambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.